abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa ikuze ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sikulawo mabandla kodwa hhayi abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona yikho kuzaletha khona inguquko kathesi izanu izangena kobulawayo abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare bazabe sebeswitch ukuthi hhayi Dube watsho emfanekisweni engiyithumile namhla bengilabo ntanga ku-MDC labo engathi sengingenile mina kuzano ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo abanye bevela ku-CCC ama-youth engakhuluma lawo abangasayenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona amapikitsha babephose egcwale ibhasi ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana era line kade seCountry Park kaMongameli ubaba uMnangagwa so ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo yabo lokuhlatshwa kuphela akula nto ephumayo kudlalwa ngabantu kade sileyabona besisi behlule ku-register ama-candidates ibandla lezanu PF yilibandla eliqinileyo lenhloso ngelizweleli nxa sungene phakathi siwuqalisa ukubona sibili okuningi ubuhle obuningi bala amabhuku ezinto abazenzayo okuningi labe lingalaleli njengo-opposition lingakudingi kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqalisa irali khona phana kube lokuyavula kweclinic ye-Country Park mina isizalwane se-Country Park kule clinic siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini ebhinga ngeza kobulawayo lezo but ungakhangela nje imisebenzi mnengi abayenzayo amabhola ngu-20 ePinkton Forest afakwayo emgwaqo kubo masiye phambili ngale kubo Nketa Drive emadibheni kubo George Avenue kubo masotsha etown laphana oNtemba Road ngale o-CSC namba sebavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo Airport ungene laphana kubo Nasty sokulabo innovation hub izikolo ziyavulwa kuningi kakhulu nje ukuba la ikuthanda
ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezanu PF lilodlakela kusukela ngesikhathi se-ground njalo alinanzi amalungelo oluntu akuseliqiniso yini
okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kugugurawund ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008 yikho kwakulodlakela olwalubonakala olwegugurawundi ke lona ngokwakusilwa izanu le-PF zap sezabambana zaba libandla elilodwa okuthiwa yizanu PF ungaze umuntu oleke ebuyela kugugurawund iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu uyabe edinga nje ukuthi abegubha imizwa abantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana.